abantu abayibo abathuthwayo khathesi ibandla lezanu PF ngabantu labana babethengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke asebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo lina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathina kombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi bekonteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani nesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisi uba ugawule. Gawule uyazivela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees andala i-nomination fees esikhuluma ngazo. Sesikhuluma ngokuthi kathi vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali le yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzile izweni kuleyo ngobani lahle sikhuluma i-politics lezi ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali le enkulu kakhulu. Abantu iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezi mali. Kumele kube ngakwabantu bonke ngitshela abayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise. Kube umlandi wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleyo. Kuliqiniso ukuthi abantu babo befuna ukuzikhethela abantu babo wethu lolutho bawula lutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So akube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akwakulunganga lokho. Sokuthi sibale ukuthi le mali abezanu p f senze short enze wayathini ivalele abantu yani. Hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana nomtengo ephezulu yalezi usuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemthelo leyo ekungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singelitsheke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho gawule.
Yikho nje ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti vele nolandani emsakazweni ngoba ngabe ngumzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. Ugawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalela ephaliyamenti iZanu ivimbile aqathanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ehlale enjalo iZanu esifake khonoko. Iphaliyamenti legal committee bekulama-members amahlanu amabili engawa-opposition abezanu p f bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana enjeyana a-right. Abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasephaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyile-ke leyo ripotile ten phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu p f abayibo abathe bona imali lezingasikhambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwenze ukuthi sonke sizwisise bakuvimbile.
Izanu
p f ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda babagawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanyazane kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo enaleyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizi nala aphezulu vele ayakhama ayeneliseki kufana nentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki. Awuna sikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa. Umuntu oncintisa kulilungelo lakhe umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa esifika ancintisa ayeshileke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo. Kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuthi kumele imali yakhona la yekugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzeka ukuthi la ahambe ayeshiya khona ngale nemithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlele ukuthi uyakwanisa ukuhlanganisa zonke izinto. Sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abanganamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali nale babenganayo. So ngawo-ke intengo leyi iphezulu.
Uvala khonapho-ke baba Sibanda.
UGawule kaphenduke ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela uGawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke.